sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Nhlolanja 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunaza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacatshengelwa ukuthi bengaba lamathuba amanengi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele iStudio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yiSinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalala umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups, engathi ama-groups ayedlula about 40, agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhaya, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, bese babuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma. Kuliyani 30% ebithe yavuma. Enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala, bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthana ivele China, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bayikhangela, bekhangela izinto ezivele China ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabo kwasitha ungakugqoka nje okweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko siyabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba la lowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso eningi ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyana e-court kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono sime mbijana.
Njengabezinkonzo, kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID, akumelanga kube ludubo. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Ministry of Health angene kuchasisela abantu ukuthi li vaccine njengale wile eChina yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinazele ukuthi amagqwetha izimbabulayo swami rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisela abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokho abantu abalakho ngale ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba fika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leli gciwane. Kefu labasakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ezizinto azendlileyo kuhle lezinye lezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sifise sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kutholwe uzibuse abantu bensundu bathola ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukuguqula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe izakhamuzi ezingcono zakusasa kuthiwe njalo bese sikhangela futhi la kulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini ezizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthi abafundiseni abatsha laba ngoba izinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisuko konke phela gande okumgaba akwehlulekileyo ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bonabo abakhona kathesi abayibasebenanza othuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingakubambekayo lati esikubonayo unjengokuthathwa komhlabathi abantu kathesi umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yohulumende yakhe umgabe indaba yomnotho wokulima lo okhona lezinye inhlelo ezinye ezithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu ema-university behambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe leyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Baba Khandi, akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengaleli esilibalayo eli-21st February Movement, i-Youth Day. Ngoba ama-founding fathers, founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelo lithole uzibuse. Ngathi ninike isibonelo ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisi ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhamba laphambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babe khona labo umgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akunye ukuthi ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona adlula thina sesithathela phambili. So asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la esizwe imbono yakhe.
Langa leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemulator abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandli kodwa lelilanga lilanga elinga elibi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buthiye kuleli lizwe wayenza igenocide kunengokuhle akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni sibili to the nation and abantu bonke lilanga elingatsho lutho asiyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngomkomo ngabe kuthiwa
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuthiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi ukuthi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka iparty leyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa abantu so mbona ngazathi ngabe mbenithiwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelele ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumaZimbabweans lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha ambone singathi khona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba kasiyomtola embali enhle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhale kukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo owayexoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngensuku esafunda Abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi bachadile. Abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye bechadile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ujaha oleminyaka elithumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi.
iphephandaba leDaily News lithi kube lokuxoxozela emngcwabeni womhlabeleli uSoulja Love ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane leCoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibona abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngicabanga ukuthi kona izana uPF umnankagwa lowo engavala ilizwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izenda zabo ezigcwele igazi, akusho abantu abangavala ilizwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavala ilizwe, 2023 kuyavotwa, bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu waye bengasabi izana uPF besabi iCorona. iCorona lezana uPF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. Ikorona lizanukile. Akule mehluko. Abantu bavulawa phambi kwabantu everyday. Abantu bathunjwa everyday. Abantu bagcwele emajele everyday bahlezi bebujiwa abantu. Waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu. Waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Kufana la ikorona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo. Lezana uPhilis iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisabi. Ibulela abantu abangaki. Laleyo vaccine ukuthi ayikhona ikhona still i-corruption. Bazayibuta futhi beyitshontshe njengalokhu belutha into yonke elizweni. Akula nto ezwe imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengela abantu ukudla. Notile oku abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Lezi zikhohlakali vele akuso bantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwa abantu ezindlini abantu abala kudla, abantu bayafela ezindlini. Kodwa kunika kuhlala kuqhutshezwa, kuqhubeka ifaka i-lockdown, kuphindezelwa, kuphindezelwa abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlali baphila ngayo.
Bivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele? Ngikwazi ukuthi haburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izincwadi lizibali kodwa bengicela le mfanele yami emoyeni ngamazwi ami lawa silusizi silezele iminyama elenduna yethu enkulu yakomthwakazi uMafu silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukusela kudala. Lilele lizwe thina sizalwa sazi sakhula sayempini. Kimi uliqhawe elikhulu. Xa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso lethu nasingabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe. Kodwa kwehlula ukuthi abekwe abe liqhawe. Ngamazwi athi ukuthi ayiliqhawe laleso lisibirayi esolibiri eyiroseka kulala abezano. Njengomana kade ngaso zano kade sekufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi ulikhawe nxa kuyehlule konokho kubhengile sicelo nasi ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhiphenyinye izimali 1 pula 1 randi 1 bondi kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe. Ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi. Bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe lanxa esengcwatshiwe. Sikwediwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye yizimbadi mina abe umthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe ngomthwakazi. Kube sokuba lo mhlangano kuyibekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyifakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani. Sitshengiseni uhulumende ukuthi thina lathi singazimela sodwa, lathi sesingaba la maqhawe ethu sodwa, singameleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe. Yikho thina ngokwethu asizibekele ngeleni uMafu esebekwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi.
Libonani basakazi beStudio 7, mina lisakaza njengoba zinjalo lingajiki lutho. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plum Tree kulilima West. Hayi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lomkhuhlane lo sithi asiphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzolunga njengoba kungani sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izinto ezitolo asibekezeleni sikulandele mhlawumbe kuza sisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapho asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalaphe singawina khona lokho kwakuchilo asikulandele namna ubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda moya
Studio 7 sanibonani sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg sengisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseHarare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseHarare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukhulume laphana kukhulume indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okhulume laphana ethu ngaseHarare sithi khona ungwakomthwakazi ya ukhulume iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sigogelwe ngamashona ochamiza ochamiza ukuthi chamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna laloyo umuntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini lakithi esintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini ninenewabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela nisehluleka ukuzimela nanguyani uncube ohlulekile hands down uhambe wakuba phansi kuyajamisa so akusa akudliwe lokuyana uncube vela kasavalo yini naleyana into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba indikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. KwezeMelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphathamandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Nasikhangela ubhubhane lo lwe-coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizwa amahungahunga kuye sokuvela esinye i-strain saleli igciwane ngakho ayi into kazimanga kahle mpela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlulweni wase-Texas amabhizinisi amaningi ikakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho i-Jackson le ye-coronavirus
ngakhulu asebehlabile ngejection le coronavirus njalo esibona ngapha eTexas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlabala ama Jackson isuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kulesino ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle lapha na betshakala eJackson kodwa abantu bayahlaba ngobuningi bawo
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika
land of the horse. How can a white man usurp the land of the black and boss? After taking America from the red Indian and proposing a victory tours. They started raping Africa of its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose. Running helter-skelter from their satanic vampires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like ghosts. Robert Mugabe, the beg as a host, but now Mugabe is their list of woes. Rise up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either told more so now so ya so suffering is all Zimbabwean war. Right from his head, go down to the force. And the powers of the West snoop like hawks from an Anarchy sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says they murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Santua, and the rest like vampire bars ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time this. Every great, bold, and brave African leader who emerges must fight the dust. Stupid economic sanction they level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians round the continent are fair. They have sold out the continent. Lord knows they have failed. That is why bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on surfacing forever. Set it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A high and higher liberator,
Zimbabwe.
Tear down the gates,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the oil and the soap from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land power in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver line, so Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no pay. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this day, the white man's disease.
Mugabe, ingoma ka Black Rasta. Singakugibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.